linyathelo elihle kakhulu. IZimbabwe ibisiyilizwe okulabantu abanye abahlala esingathindeni. Kwelinye ilizwe abanye behlala kwelinye, kodwa ikusemlizwe. Ngoba ngangakade ngikhangela ukuthi umuntu ongakade ngahola imali engaka yonke, abanye abantu behola imali phansi kakhulu, kodwa ukuthi baphile kufananayo. Kanti lokhu kuyafana phela le-apartheid eSouth Africa. Ngikwade sesikubone kwenzakala, and ayisonto elungileyo. Ngoba wonke umuntu weZimbabwe kumele asebenze kanzima ukuze athuthukise ilizwe, and sonke singasebenza kanzima thuthukise ilizwe lethu. Le mali zenezo esiyabe siyithola ziyenza ukuthi siphile ngemuli zethu. Kodwa lokho esekade sesikubona ukuthi kade sekunabanye abaphila esingathi okuwedlula ongamathumi amabili phambi kwabanye. So akusoze iy'thukuthuku zakhona ziyabe ziziningi onganani enze umuntu athole lelo holo.
Siyezwa ukuthi isebenzi sikahulumente sezengezelelwe iholo.
Ye, ngibona ingani kungathatha isinqumo sokuthi yikho sekumele kwenzakale. Kumele lokho kudingakale ukuthi kuyafezwa, ngoba kuyabe vele sokufakiwe ukuthi yikho kumele kwenzakale. Nje ngokwazi kwami akujwayelekanga ukuthi kungagcwalisiswa khonokho. Into esiyikhangelela njengento enhle kakhulu ukuthi nxa izisebenzi bazithola imali engconywana yikho konke esikukhangeleleyo. Kuzakwenza njalo ukuthi imotho yelizwe kubonakale ukuthi iyasebenziswa ekuthini igcwalisiswe izifiso, ngoba iholo ungalibeka ukuthi abantu kumele bahole leyo mali. Akusamelanga kube liphutha ukuthi imali ingatholakali. So kuzakwenza ukuthi kusetshenzwe kanzima ukuze lokho kugcwalisiswe. So kuzakwenza ukuthi abantu bakhuthale whatever is oyabe ekuhulumende kuyame lakhuthale abone ukuthi uyagcwalisisa lokho ayabe ethembise khona abantu.